I-command economy ngeke isebenze ukuthi uhulumeni achayele imithetho yonke into eyenzakalayo. I-foreign currency iyashota, imali yeZimbabwe kayithengi lutho, yiyo inkinga. Ukungathengi kwemali yeZimbabwe lokushota kwe-foreign currency kubangwa ukuthi ezomnotho kazimanga kahle, ezomnotho ukuwakwazi zibangwa ukuthi ezepolitiki kazimanga kahle. Yikho lokhu uhulumeni afanele kulungisa. Ukubiza abosomabhizinisi ubethusele akusoze kwehlisa izinto, ngokunjalo vele kazehlanga. Kunokuthi zehle zizaswelakala zigcine zingekho ezitolo, abantu sekubahlupha futhi ukuthi bazithole, zigcine zitholakala emkambo omnyama ngemali ephezulu. Yikho lokhu esesakubonayo kusuka ngo-2000 ukuthi ungethuselwa osomabhizinisi kugcina kunjalo. Ngakho-ke kakulungiswe ezomnotho ngendlela eqondileyo, kulungiswe ezepolitiki ngendlela eqondileyo, umnotho wethu kawuproduce siloko kungadala i-foreign currency, akula investment engadala i-foreign currency, kanti i-dollar leZimbabwe kalincedi ngalutho. Akula muntu ofuna ukuligcina, akula somabhizinis ofuna ukuligcina, li-dollar elifakwe ngenkani phezu kwabantu kodwa lingathengi.
Ukukhwela kwentengo lokhu ungathi kuchiye uZulu ekusimo bani?
Abantu bathwele nzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso, njengendlela mhlambe esayigcina kudala. Abantu abaningi abekho emsebenzini, abantu abaningi akade bezithengisela labo izinto zabo zachabalala ngenxa ye-COVID-19. Ngakho-ke basesimeni esibi kakhulu. Abantu balala bengadlanga, bahamba esikolo abantwana besikolo bengadlanga, abasebenzayo abalandlela yokufinyelela emsebenzini ngezimota lalapho zubukhola konke. Ngakho-ke balobunzima obukhulu abantu obesabekayo ukuthi sebekhangelela ukuthi mhlawumbe bangalanyulelwa yi-election yona ezayo, ngoba okunye konke lokhu sebekubheka nje kungaguquli lutho. Yikho abakubhekileyo kunzima phansi, abantu bathwele nzima kakhulu 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 kakhulu.
Uhulumende kuyini ongamkhuthaza khona kumbe ongamxwayisa khona ngodaba lwentengo lolo?
Into engayikhuthaza uhulumende ukuthi lamacebo akhe kasebenzi njalo kasozasebenze. Kudingeka ukuthi kuvuswe ezomnotho, ezomnotho zivuka ngokuqonda kwepolitiki. Okwenza siswele imali yangaphandle, okwenza imali yeZimbabwe ingathengi, kubangwa ukuthi i-economy ezomnotho kazisebenzi kahle, i-industry kayisebenzi, imali ezivela ngaphandle kazingeni elizweni eze investment ngokuba bengayithembi ipolitiki ngendlela emengakhona. Nxa lezo zinto zingalungiswanga ezomnotho kunye lepolitika kulandwa ezalunga. Ngakho-ke kakhulumisane labo somabhizinisi ayo ukuthi abethusele, akhulumisane lamazwe amanye omhlaba ukuthi bakwazi ukufaka izimali eZimbabwe, abambisane lo mhlaba wonke jikelele labantu beZimbabwe, ahloniphe iconstitution, ahloniphe umthetho. Kuza kwenza ukuthi imali zingene, iqine imali yeZimbabwe, le foreign currency itholakale.